eminyakeni edlule bekumunye indlela thizeni ethiyeneyo nje abantu bekukhuthalela ukunikeza igazi bekuthela kakhulu ngendlela yokuthi bebekhangelele labo ukuthi baphathise ngendlela abangaphathisa ngayo. Kodwa ngokuya kweminyaka lezinsuku lembambeko thizeni lenguquko nje maybe engathi mina ukuguquka komkhathi lezimo lentsha abantu bendlula lanamhlanje kabazwafani ngalezo zizathu bangcabe okunye okokuphathisana ngabakukhuthaleki kangako ngoba iningi labo uzwa umuntu nginikezile ngithola mina.
Abanye bacabangela ukuthi inani leli liyehla ngenxa yokuthi abantu abafundiswa ngokuqakatheka okokupha igazi.
Usuku ngosuku alukho usuku oluphuma kilo tshona singangenanga emphakathini sikhankasela igazi. Silikhankasela ngezimpilo, silikhankasela etshatshalazini, silikhankasela emsakazweni, silikhankasela ebulenjini. La kwezinye izindawo nje lapho singakushiyeyo khona sisebenzisa amaphetshana abelethe imiyalezo njena ubukhokheli bezigaba njalo zalokhu. Kangakanani-ke kuyukuthi abantu ngobuningi babo mangi ngiyachwayisisa kabaziniki thuba elokuthi bafinyelele bona ngokwabo ezindaweni zalapho. Ayisho ukuthi kabalalwazi, ulwazi balalo ngobuningi babo.
Umbiko wenu elihamba lawo ebantwini ngokuthini?
Umbiko ethi uphetheyo ngobika ukubana izandla zinjani ziyagezana ngoba awusuze wazi ukuthi zethihlekela kuphi. Njalo ukupha kuyisipho nenhliziyo enhle sibisa isiwo esiphayo kulesamukelayo kathi siphinde sibalayele nokuthi okwempilakahle yabo ukuze behlezi belomba igazi ngendlela ebalulekileyo kumele benzeni kuziphatha kwabo ukudla abakudlayo kanti-ke kokokunye ukuze iy'nzuzo zakhona ukunikeza igazi ngeziphi. Andibana kube njalo yithi imikhuhlane eyabe ihlelele ihlolisiswa okumele bayigcine ukwenzela ukuthi bangaze beyehluleka ukunikeza leli gazi. Kanti-ke kokokunye phezu kwenzuzo zegazi kuvele kubalulekile ukuthi sinakekelane ngendlela yokuvikela isizwe sethu ekutheni singaze saphethuluzwa izindingeko nenhlelo ezezike ngazingavikeleka ngokuthi igazi lelo liphiwe. Ilizwi liyafika balamukela ngendlela ezifanayo ezijiniyo kangangokuba nje umfundisi kathunyayelwa lokho esisazalwayo sesize simpunga namhlanje. Kodwa-ke ukuphenduka kwakhona kanti hhayi intanokusika ikhulu mhlobo wami